Umbiko ophume wacaca ba ovele ku-Al Jazeera kulokhu ekade sikubona emavikini adlulileyo kukhulunywa ngegolide elebiwayo eZimbabwe yikuthi abakuhulumende abalezihlalo ezinkulu eZimbabwe bayathinteka, abafundisi esibathemba kangaka bayathinteka. Yinto ethusa kakhulu, kanti-ke lokhu kuthinta imali ezinkulu kakhulu ekade zingathuthukisa abantu, zintshintshe impilo zabantu, zakhe imigwaqo, zakhe izibhedlela lezikolo. Leyo mali iya ezikhwameni abalutshwane, kanti-ke lobo bugebengu, leyo nkohlakalo iyavikelwa nguhulumende phezulu khona le, njengalokhu bethinteka labo abalezihlalo ezinkulu. Yikho okwethusa kakhulu lokho, ubusela nxa le nkohlakalo kuthinta abalezihlalo ezinkulu, kuthinta abafundisi, kuba yinto enkulu kakhulu noma kungaphi, noma kuwuphi umhlaba, ikakhulu eZimbabwe lapho esiphila khona ngaphansi kobunzima obungaka. Sithwele nzima, sidla imbuya ngoluthi, kanti-ke inotho yethu iyebiwa idliwe ngabalutshwane.
Uhulumende sesike samuzwa esithi kuzabotshwa abantu maduze phezu kwalolu daba. Ubona kusenzakala yini lokho, njengoba sibona ukuthi abanye sebevalelwe inotho yabo libhanga elikhulu?
Akulanto eza kwenziwa ezatshintsha isimo sobusela senkohlakalo phakathi kwelizwe. Ilokho kuthiwa yi-asset freeze, kuyinto njengancediyo ngoba phela labo ababanjelwe izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe. Imali yabo ihlala ezindlini ngamasaka kumbe iphetsheya khona lokubo-Dubai lendaweni ezihlukahlukeneyo lapho abathengisa khona igolide. Ngakho-ke nxa usithi umbambela imali ebhenki, mbambela imali encane kakhulu angelandaba layo. Kanti-ke asikhangelelanga ukuthi sibone kubotshwa abantu abalohlonzi abalezikhundla ezinkulu. Nxa kungabotshwa, kungabotshwa abantu abancane nje abangatsho lutho, labo babuye bakhululwe futhi. Ukuthuthisa kuze kufike lapho abantu bazatshengiswa khona, hayi, asoze kwenzeke, ngoba le nkohlakalo ivikelwe ngabantu abalezikhundla ezinkulu njengalokhu bethinteka lapho.
Omunye othinteka kabanzi kule documentary Ncube, umnumzana Hubert Angel, sibona ukubana useqhatshe igqwetha umnumzana Lovemore Maduku, okwenza abanye bathi mhlawumbe ubona ukuthi uzabotshwa. Wena ubona ngani wenze lokhu ngasizathu bani?
Yena umfanele abophe zigcine kakhulu, ngoba obakhe ubugebengu, obakhe ubusela eyakhe inkohlakalo isegcekeni, kayicatshangelwa. Kakusathiwo ukuthi ngama-allegations, yinto yena ngokwakhe ayikhulumayo, ayenzayo, iphambi kwethu on tape njengoba belungu besitsho. Ngakho-ke uzadinga amagqwetha kakhulu nxa ngabe ilizwe lisebenza ngendlela efanele. Kodwa kuseZimbabwe lapho usengabotshwa, kodwa kuphelele emoyeni nje kungelalutho. Njengoba ngike ngasho ukuthi ukubotshwa kakusho ukuthi uzathutshiswa ngendlela efaneleyo, base ngambopha bathutshise ngendlela leyana ezaphenduka ukuthi kalacala, kuphelele khona lapho. Ngakho-ke siphila phakathi kwelizwe elingelandaba lenkohlakalo, ngokuba inkohlakalo ithinta abakhulu kakhulu.